Masabe Zulu, abantu be Zimbabwe sebe chayeli foni thina be CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyingqwala ukuthi bona sebezenza njenge Parliament. Konke lokhu bakubona ngani bazama ukuthusela abantu lokunqaphisa abantu ihliziyo ukuthi i-youth ikhalala ama-elections ngoba bangani bafuna bavalela phandle. Kambe imali abayifunayo le abantu bayithola ngapi? Silusizi ngoba izekhi sokuphumesobala ukuthi sisebenziswa izanu mhlophe kwenzela ukuthi abantu bengakhontesti ubukhansela ubumeya lezinye ezithile. Kambi imali engange 20,000 linga izavela ngapi? 250 constituents la ma councillors wonke almost 2 million yokuthi abantu ba contest kuyayangisa njalo sibona ngani sebethengisa i democracy. Thina labantu beZimbabwe ama province wonke eZimbabwe CCC labantu kazana labantu bonke bathi lokho hatch nada abantu balile batizeki kayibuyele phansi ihlale phansi umsebenzi weParliament hayibona ngoba sebefuna ukuthengisa ukuzibusa esingathi idemocracy. Mahlabe Zulu, lokho asoze sikuvume njalo abantu basoze bakuvume. Iyouth iyanqaba, siyabonga.